Siyabonga Sandra lo Chris. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 30 ngumpandula 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenkulu injabulo ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
So indaba nale ukuthi i-economy yayimanga kuhle abala msebenzi kwenza bedineke ngezinye indaba ezabe zihambelana nelizwe.
Inhlanganiso elwisana lobudlwangudlwangu ye-Transparency International Zimbabwe ithi inhlolisiso yayo iveze ukuthi abatsha ngabala ndaba lokunenge elizweni ngaphandle kokuthi bangathola njani imisebenzi.
Hayi, abantu bayathakazelela umkhiqizo wotamikazi lawo ngezizathu eziningi, kodwa manje ukuthi banezinti bese kuqaliswa ukuthi izefa isisebenzisa amakhiqizo wotamikazi ukuthi amphise abantu ukuthi bebhadale isikweleti.
Ekuqhubekeni kohlelo lokuthi uZulu athenga amandla kagetsi engakawasebenzisi, iningi ebeselijayele ukubhadala ekupheleni kwenyanga liyakhathazeka ngalolu hlelo. Usechile inomsebenzi umqeqeshi weHighlanders uKelvin Kayindo, abasike bebunda bathi yebo kunjalo, kodwa iqembu leli lithi ngamanga aluhlaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Inhlanganiso elwisana lobudlwangudlwangu lokufumbathisana e-Transparency International Zimbabwe ithi inhlolisiso yayo ikhomba ukuthi abatsha bazibona bengenelisi ukuphathisa ekwehlisweni komkhuba wobudlwangudlwangu elizweni. Intathe zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Emhlanganweni wayo wokwazisa ngempumela yenhlolisiso kulolu daba owenzelwe eHarare lamhlanje, linhlanganiso yazise ukuba abatsha abaningi abanikezwa imibuzo yokuphendula kulolu daba abakhetha ukungayiphenduli, bethi udaba lobudlwangudlwangu lokufumbathisana alusinto abengenelisa ukuluqeda lokuzihlupha ngalo, ngokutsho kukasheril Khuphe obona ngezokwethulwa kwembiko kulinhlanganiso.
Ngendlela ababephendula ngayo, abaningi ababekucabanga kuphela ukuthi there's high levels of unemployment. So indaba inale ukuthi i-economy yayimanga kuhle, abala msebenzi kwenza bedineke ngezinye indaba ezabe zihambelana nelizwe.
Unkosazana Khuphe uthi ngendlela lolu daba olumi ngayo, abatsha bathi bangazihluphelani ngokulandela indlela abathi zinzima ukwazisa ngobugwelegwele bengasoze bethole lutho kikho. Ethi sebejonge ukufundisana labatsha banje ukuba bazi ukuqakatheka kokulwisana lesifo esinje.
Yenza a way forward to make sure that we bring them into the debate because they are definitely a part of it. And even abanye impendulo zabo wabona ukuthi balokuzwisisa, which means that sesizasebenza lamanye ama youth organizations kwenza ukuthi sibafinyelele lapha bakhona, whether through plays, through music or through tournaments.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Youth Initiative for Democracy, yiDES, uMnumzana Sidney Chisi, uthe abatsha lokhu besalela muva kuntuthuko kungenani lemizamo kahulumende yokubathuthukisa. Ethi kuqakathekile ukuba kube lokusebenza ngokusegcekeni kudaba lwendlela abatsha abaphathiswa ngayo isikhwama sabatsha se-Youth Development Fund. Ethi abatsha bamele baphatheke labo kumisebenzi yama-private-public partnerships, ama-PPPs, kulokwenza imisebenzi engelanzuzo ezwayo eyiyona abayenzayo okwamanje. Lumhlangano ungenwe langenhlanganiso zabatsha ezigoqela iZinasu, Female Students Network, le Africa Youth Transformation Network phakathi kwezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Ekuqhubekeni kohlelo lokuthi abantu bathenga amandla kagetsi bengawasebenzisi, iningi ebeselijwayele ukubhadala ekupheleni kwenyanga liyakhathazeka ngalolu hlelo. Lanxa lolu hlelo lisenza kube lula ukubhadalela amandla kagetsi kusetshenziswa umakhalekhukhwini, iningi lithi seliphakathi kodubo lokuswela amandla kagetsi ngenxa yokusilela kwemali. Okucunule abaningi ukuthi lanxa babe bethenge amagetsi la bayaswela amandla lala nxa esecishwa okohlelo lwe-load shedding. isikhulume lisenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Roderick Fayayo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi iningi kalifuni lolu hlelo.
Ngibonani mina ukuthi sisho njalo ukuthi abantu sicabangela ukuthi kungaba lobubele kumbe kube lokuthula, kungaba kusenziwa ukuthi abantu bacabangela ukuthi hayi izanu ilayo umuntu ozathatha umbuso nxa umgabe sephumile. Engibona kuyinto enzima kakhulu njalo kuyinto ebathwalisa nzima bona. So ukudubeka okwenziwa izanu yikho ukudubeka okuzenziwa iZimbabwe nxa sokusazakala ukuthi hayi umgabe kasoze aqhubeke esiya phambili. Kuzaba lokulwisana okukhulu kakhulu phakathi kwabantu bezanu abalamandla njalo abasebenzelana laba mavula bebutho.
Kodwa khona nxa kungahamba kuhle sibili kungabi lokulwisana kwazakala ukuthi mbani ozelama umongameli Mugabe, akungeke kwaphathisa na ikakhulu amazwe asentshonalanga aphatha udaba lweZimbabwe behlanganisa lokuthi ngumongameli Mugabe osesihlalweni?
Ye, ngibona ngalo budlelwano lamazwe amaningi kakhulu afana lamanye ase-Europe, lamanye ase-America bungashesha bube ngconywano kwesikhathane esincane besakhangela ukuthi lo zabe thethe kuvela kupresident Mugabe ngubani. Kusegcekeli nje manje ukuthi i-America labo UK lamanye amazwe ase-Europe adinga nje singakuthi yexcuse ngesikhiwo ukuthi aqalise ukudlelana leZimbabwe. Ngakho nxa uMugabe yena ngokwakhe sephumele mbonani bazathatha icetshalelo ukuthi baphange baqalise ukudinga ubudlelwano obungcono lelizwe leZimbabwe.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe, bekhuluma icingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseBhilitane. Uxolo balaleli, sathi sesilethulela udaba lwezesa, kodwa umnumzana Sibanda ubekhuluma kulandela udaba oluthi inhlanganiso ye-International Crisis Group ithi ibandla leZANU-PF kumele likufake emgceke ukuthi ngubani oza yelama umongameli Mugabe emhlanganweni webandlaleli oza kwenziwa ngenyanga kaMpalakazi. Embikweni ethulela muhla linhlanganiso ithi ukudonselana amandla kusebandleni leli sokubangele ukonakala komnotho welizwe okwenza ilizwe libe lobuyanga kakhulu. Linhlanganiso ithi njalo kumele ibandla leZANU-PF livuselele ubudlelwano lamazwe angentshonalanga kanye lenhlanganiso eziselizweni ezilembono ehlukeneyo laleli bandla ukuze lizwe lisuke ebunzimeni elikubo. Lokhu kwenzakala nje umphathi intambo wezokuqhutshwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo esithi umnotho welizwe ulezibonelo zokuthi ususiba ngcono. Kodwa inhlanganiso ye-ICG yona ithi ukuze ilizwe lisuke ebunzimeni kumele amazwe afana leChina acebise inkokheli yeZimbabwe. Okwamanje sesilethulela ke udaba lwezesa lapho izakhamizi ezithi aziluthakazeleli uhlelo lwama-prepaid meters.
Hayi, abantu bayathakazelela ama-prepaid water meters lawo ngezizathu eziningi, kodwa manje akutiba nezindlini. Esokuqalisa ukuthi izesa isisebenzisa ama-prepaid water meters ukuthi amphise abantu ukuthi bebhadale isikweleti. Ngoba uthele ukuthi bengakuphaungavele ufake i-prepaid water, i-prepaid meter for yamagetsi. Osokuvela sokufuze uyothenga amagetsi. Nxa usuyathenga amagetsi osekuthethe besikweleti sokufuze ubhadale. Yikho okokuqala abantu bangawuthakazeleliyo. Okwesi-two, abantu sebebone uhlupho oluningi kakhulu nendlela ngalaba abama-prepaid water meters, ama-prepaid meters lawa. So okuthi okokuqala ukuthi amanye ayafa ngakambe ezeswa khona ngabe sekuthathe isikhithi futhi kuze kulungiswe.
Ye, sizwa kuthiwa siminingi imizi elawa amamitha lawa. Ngokuzwa kwenu sekuhamba njani? Minengi okunganani imizi?
Uhlupho olwenzakalayo ukuthi bathi kulamasaza abaningi, kodwa okwenzakalayo ukuthi bafaka mbidala abantu amkhokho besukele ehambe, befake amakhokho besukele ehambe. So kulezinye indawo amamitha lawa ezinye indawo kazile, kodwa kungazelekhuluma badaye amakhokho siyawanikwa. So kule ndawo eziningi ezilawo, kule ndawo eziningi ezingelawo. Kodwa olwethu uhlupho njengentanganizo lusekuthini ikhuluma izesa ngama-prepaid meters lawa. Kwakungana izayenza ukuthi ukusukela kwamagesi kungene kuphakulutshwana thwaye thathwayo kuphela ukuthi zikweleti izisebenzi zezesa. Ukuthi okwenzakalayo ukuthi abantu bezesa bayafaka amamitha kwezindawo, kwezindawo kayafaki.
Lo mnumzana Roderick Fayayo isikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association obekhuluma icengweni lo Chris Gande we Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso ye International Monetary Fund ithi eZimbabwe lokhu lithwele nzima ngomnotho olokhu bidlika. IMF yethule umbiko wesimo somnotho eZimbabwe izolo ntambama isithi okwenza kube nje ukuthi akula mali engena elizweni njalo akula mpahla enengi elungiswa elizweni eyokuthengisa kwamanye amazwe. Inhlanganiso le elokhu ihlolisisa umnotho weZimbabwe ngaphansi kohlelo olubizwa ngokuthi Staff Monitored Program ithi okunye okwenza umnotho ungathuthuki ukukhuphuka kwemali yeSouth African Rand. Ukukhuphuka kweRand kwenza ukuthi impahla ethengwa kulelo lizwe ibize intengo ekhuphukileyo kakhulu. I-IMF ithele Zimbabwe kumele lizame ngamandla wonke ukuthi liguqule imithetho yohlelo lokwabelana ubuzulu amashares amankampani emazweni njalo likhulumisane lababoleka ilizwe imali. Inhlanganiso le ithi okumangalisayo ukuthi umnotho kawuthuthuki ngesikhathi ilizwe lichaye inala lonyaka. Ukuze sihlaziye lolu daba uGibbs we Studio 7 uxoxa lomnumzana Masimba kuchera ingcwethi kwezenotho.
Hello, iqiniso sibili ngoba singathangelisisa imithetho yethu endlengeindigenization leminye imithetho iyasinda ukuthi imali ingene kumnotho welizwe. So le qiniso sibili ukuthi awula mali engenayo kodwa izizathu zangikhona ukuthi awukabi lokubaluleka ukuthi kuyinozenzakala upolitiki zaseZimbabwe njalo le mithetho endlengeindigenization. Kanya iqotsha abanye abangafuni ukuthi bafake izimali zabo lapha eZimbabwe. Njalo kune esingathi iperception yokuthi iZimbabwe yilizwe elingathembeki. Asilathemba eZimbabwe ukuthi ungabe sithi bazenza 123 bengakwenza. So lawo ama-perceptions ayenza ukuthi imali zingavuyi ngokukhangelela esingakwenza thina abalapha kumbe abakhokheli abangakwenza ukuthi izimali zibuye.
Lo mnumzana Masimba kucherwa ingcwethi kwezenotho ekunhlanganiso yiCenter for Disability and Development bekhuluma le Studio 7 eseHarare. Ingcwethi ezicubungula ukuphathelane lokuguquka komkhathi iclimate change zithi njengamazwe wonke asakhulayo eZimbabwe lokhu lingenelisi ukuthuthukisa ngemfanelo inhlelo ezimqoka ezokuvikela umkhathi ezigoqela ukulahla ingcekeza yesiwage ngendlela efaneleyo kanye lokusebenzisa kutsha impahla ezenziwe ngamaphepha. Emhlanganweni obuphathelane lezokuguquka komkhathi weclimate change summit obuqoqwe ngumanyano weUnited Nations ngeviki edluleyo eNew York khonapha eMelika, amazwe omhlaba agoqela eZimbabwe athembise ukuzinikela ekuthuthukiseni inhlelo zokulondoloza yezemvelo eziphathelane lomkhathi. Kodwa umnumzana Albert Mhlanga omela iluveve edalela eParliament njalo eqhuba izifundo zePhD kuLogistics and Chain Supply eKolitshini leZambia uthi ukucubungula akwenzileyo kutshengisa ukuthi amafekithali kweZimbabwe alokhu esengezelela intuthu engalungelanga umkhathi lanxa kule mithetho evimbela lokhu.
Njengoba sithi ukuthi ngikhanya ngisenza i-research ye-supply and chain, lapho nxa senza i-supply and chain sisela lapho esiqalisela khona into esiyisebenze iyethengiswa iyelahlwa ebhini. I-green environment ke iqalisela khona lapho into uyithatha ebhini usiyayelahla njengakobulawa sithi kusemara. Emara khona ngale sithi indawo yokuthi senze khona sithithele izinto. Kodwa ungajwayanazelela ufica sokule business activity abantu sebedobha amabhokisi, sebedobha amaplastiki, la amanye la amaplastiki, amabhokisi, bephinda besiyasebenzisa lakho kokuyana kuyingozi. Kodwa lakho njengoba sithi ukuthi abantu bemakhaya ungabayenze njalo kabaphatheki kuhle, kunangani bayapanishwa.
Ngaphambilini kwalingxoxo ke wakhuluma ngodaba lotshwala, kuyini okubonayo ngalokho?
Kunjalo sibili ngikhulume ngotshwala obuphekwa eDelta leNgwebu, kodwa ngasembona ukuthi kule esikuthi market share. I-market share bayashare labantu abapheka uthiwa ngumqombothi emakhaya ngedramu langenkulu. Khona kuyala kwenza ukuthi umuntu angayithenga utshwala eNgwebu athole ezinatheli njengaphansi kwesihlahla abadala nje bezihlalele. Layo imali leyana sifanele ingwebu kumbe breweries ayisayi khona imali lena sisiya kugogo uMadlozo. UMadlozo layo ukuthi utulo kuyiphoshini akhompyutha khona nabengwebu. So ngifuna ukukhangelisa ukuthi kungabe kungama-percentages amanganayo.
Kodwa bakuzwisisa yini ukuthi kufanele belondoloze ezemvelo?
Kabakakuzwisisi ke ngisola ihulumende yeZimbabwe ngoba ungananzelela emakhombini sathi kababe lamabhini. Ngoba umuntu engalahla ibhanana kathesi ekhombini laye siyambhadalisa, nxa wekhombi engela bhini laye simbhadalise. Kukhanya ngani kube ngumthetho omuhle. Lakhona ngale abadobha khona emara ngaze sifike amapholisa e-council bayathona besilwa khona ngale bethi bechayisa besiya kuthi izibileziyana besiyasebenzisa. Bona babona ukuthi kuqondile sibili ukuthi i-recycling. Kodwa bona bayenza i-recycling method bekela protection bengela ama-gloves. Bekela amajombo ngoba laphana kule disease eziningi. So kodwa according to them, dabe singani phezu bakupanisha sibakuvimbela ibhizinisi yabo.
Lo mnumzana Albert Mhlanga omela iluveve edalele parliamente njalo eqhuba izifundo ze-PhD ku-Logistic and Chain Supply ekolitshini leZambia. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso yezifundi eZimbabwe National Students Union ithi isibophisa iCollege leUniversity of Zimbabwe ithi silimangalele uVice Chancellor uLevi Nyakura loMongameli Robert Mugabe ngokuphiwa kwesicoco seDoctor of Philosophy uNkosikazi Grace Mugabe. Umnumzana Gilbert Motupuki, umqondisi weZinasu, utshele iStudio 7 lamuhla ukuthi bahambisa lolu daba emthethwandaba weConstitutional Court kusasa ukuze bathole yonke imbiko yokuthi waphiwa njani isicoco lesi. Umtubuki uthi amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights akhangelelwe ukuthi aza kwethulwa ingwalo zodaba lolu emthethwandaba lo, lapho abafisa ukuthi kuthathwe khona isinqumo sokuthi kuvezwe konke okutshengisa ukuthi uNkosikazi Mugabe wangena njani kulelo kolishi. Uphinde wathi babophisa uMongameli Mugabe ngenxa yokuthi ungumqondisi walelo college lapho aphethe khona isikhundla sika-chancellor. Amagqwetha aphethe lolu daba athi uMugabe ulakho ukubotshiswa nxa ebambe isikhundla lesi njengoba isisekelo sombuso welizwe singavumi ukuthi kubotshwe uMongameli welizwe. Sixoxe lomunye walabo abamele iZinaso umnumzana Pride Moyo othi lokhu bakwenzela ukuthi izicoco ze-University of Zimbabwe zingalulazeki.
Le PhD thina asoze sayi-endosa njengeZinaso. Asazi lathi senza ama-researches landlani, sabona ukuthi vele akulento enjalo. Awungeke wathola i-PhD ngendlela elula kanjalo. So, eZinaso, njengoba simele abafundi, vele kumele sibone ukuthi singayenza njani njengeminyeka.
Ye so ke moyo sizokuthwa ke selithethe udaba lolu ukuthi lumele lukhambe emthethwandaba kusasa. Okwenza ukuthi lukhambise emthethwandaba singathi kuyini?
Ukuthi ama irregularities angkhona vele asingeke sama comprehend and we can't understand those them as a union. So sesicabanga ukuthi vele ukuthi ama credentials ethu in future azoendoswa ngamanye ama company phandle ngale kumele vele yenza izinto ngendlela efanelayo ngoba vele thina integrity yeyuzethu bazayithola njengento engelandaba ngenxa yomuntu oyedwa. So it's nepotistic and vele we can't endorse such as Zinaso.
Mase libona ke okwamanje lidinge lahluza labona ukuthi kuhamba njani ngodaba lolu lingakahambisi emthethwandaba.
Yebo, vele sakonsulta ama lecture amaningi campus le sabona thina vele ukuthi it's improper, there's no such PhD, it's a GMO PhD. Njengabafundi vele sabe sifuna ukuthi lathi sithole such credentials, kodwa omunye umuntu ebe sethola such a credential in a way esingayinanzeleliyo thina njengeZinaso. So vele kumele silwe.
Kodwa ubona ngazani kuyaphumani emthethwandaba?
Ma bezayenza izinto by the law, vele kumele siphumele results
a positive.
Lo mnumzana Pride Moyo okunhlanganiso yezifundi ezinaso obekhuluma lo Gibbs to Studio 7 eHarare. Ukunjalo nje umlobi oludumo umnumzana Chenjera Ihove owafunda njalo wafundiswa kulelo college ubhalele incwadi umnumzana Nyakura ekhonona ngalolu daba isithi sokubhidlize izifundo ze University of Zimbabwe.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela inhlolisiso enzo inhlanganiso International Crisis Group ethi ibandla lezanu PF kumele likubeke mgceke ukuthi ngubani ozathatha isikhundla sikamongameli uMgabe esesukile esihlalweni. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sihlaziya uhlupho labesifazana abalimala nxa bebeletha. Izolo abadala bebesithi umuntu wesifazana ulimele ebeletha ukhatshwe linkonyane. Iningi lalabo elikusimo lesi bebezithola besebunzimeni bekuxotshwa emendweni kumbe bakhangelelwe phansi. Inhlanganiso yeFistula Foundation ekhangelane lodubo lolu emazweni amaningi kuzwekazi leAfrika ithi sizama ukunceda abesifazana kwele Zimbabwe ababhekane lohlupho lolu. Baningi kanganani abesifazana kwele Zimbabwe ababhekane lalolu hlupho njalo baphethwe njani ezindlini? Ake sizwe unkosazana Precious Dube olwela ilungelo labesifazana lomnumzana Isaac Mpofu umlobi olodumo bexoxa ngalolu daba belo Gibbs Dube we Studio 7.
Khona ngathi sokungcono kathesi ngoba sokusesikweni kudala kwakuyenzakalayo yikho kwakuyenzakala kakhulu ngoba abantu anti babebelethele emakhaya endlini yikho kwakutholakala izingozi eziningi but kathesi njengoba sokule mthina sokulezibhedlela ama-specialist hayi yikho kungcono. Kwakubangelwa yikubana nje mina ngokwazi kwami njengomuntu ongumama ukuthi umama umekhululeka laphana amadokotela babeleke bemtshela ukuthi hayi mana sokusela isikhathi esingaka mana sokusela isikhathi esingaka ungayenzi lokhu yenza lokhu ungayenzi lokhu manje ungayekela ukulandela khona okokuthiwa ngamadokotela yikho kwakulimaza umuntu ongumama.
Ye baba Mpofu kwakuvame kanganani khonokho?
Ngakhuluma izinto zabomama ngiyazisaba njani.
Hayi baba kunokunye lathi singakwaziyo ukukhuluma nini nceda abaningi.
Ukwenzakala kwakusenzakala njengokusenzakala lakhathe ngingathi nje ngiyacezuka kancinyane kokuthiwa ngumadube. Engingakutsho ukuthi ulwazi lokubelethisa lwalukhona ebantwini bakithi futhi ulwazi labo lwalungathi lujulile. Kwakusenzakala kodwa ke nxa umama ezabeletha ngokuzwa kwami nxa kukhulunywa mina ngakhulela endaweni lapho izibhedlela ezazingekho khona okwakuvele kungakho akwabelethelwe esibhedlela. Babekwazi ukuthi kulomonakalo nje belendlela zabo zokuphatha lowo monakalo.
Lapha sizwe umnumzana Isaac Mpofu umlobi olodumo ixoxa lonkosazana Precious Dube bekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7. Usechile yini umsebenzi umqeqeshi weHighlanders uKelvin Khayindu? Abasiki bebunda bathi yebo kunjalo kodwa iqembu leli lithi ngamanga aluhlaza. Abazi ngokwenzakalayo kuleli qembu batshele iStudio 7 ukuthi uKhayindu uchiye umsebenzi izolo kulandela umhlangano awenze lesiphathamandla zeqembu. lokho kulandele ukunqotshwa kweBhoso yiZPC ngempela viki kumdlalo wePremier Soccer League. Lokho bekulandela njalo ukunqotshwa kwayo iHarare City okwenze abasekeli abaningi bathi uKhayinde kumele aqotshwe. Abantu esikhulume labo bathi kufakazile ukuthi imbiko ebikwa liphephandaba le The Chronicle ngokuthiya umsebenzi kaKhayinde liqiniso. Kodwa yena uKhayinde ngokwakhe ukulandule lokho ekhuluma leStudio 7 esithi kakachiye umsebenzi. Umqondisi weqembu leli uMnumzana Ndumiso Gumede laye uthe uKhayinde lokhu engumqeqeshi weBhoso.
Ngomvulo omunye ngamunye i-executive iyahlangana icubungula owenzakale ngeviki edluleyo ilungiselela umdlalo olandelayo. Ngakho izolo la umhlangano lo wenziwe udubo nje ukuthi izolo umhlangano wakhona wenziwe emini mpo ngoba bonke abantu bebefuna ukuyabona iwanki idlala lebantu. Yikho sokungena abantu ukuthi umhlangano wakhona abasebenzi la ngo-5 sebesenza ngo-1 kutho ukuthi kule emergency ethize sebefaka ke besenga lezi mithiyo bekhuluma zonke izinto ikakhulu kuma-social network la othiwa ngo-Facebook.
Ngalokho liyakufakazi ukubana uKhayinde kayanga ndawo kayindawo uyaqhubeka engumqeqeshi weqembu kumdlalo alandelayo yabe khona.
Angisoke ngathi uKhayinde kayindawo kalandawo kathini kusasa angavuka esebhale incwadi yokuthi usethiya phambi kwa next week athi sengithiya ngakho ukuthi mina bese sithi kayindawo ingani lo ngakho lami nginje angeke ngazitsho ukuthi kangiyindawo seze ngavuka ngifile ungangikhulumisi into engingasuke ngayiqondisa babunkulu.
UMnumzana Ezra Chisa Sibanda yena uthi uKhayinde wayemele achiye umsebenzi kudala ngoba isehluleka.
UKhayinde bekuvela ukuthi ngawashiya umsebenzi kudala. Zimenzela mhlophe, usebenzile iminyaka ke emithathu kodwa ukhanye umsebenzi lo kumkhulu kakhulu ngoba ngeqeqesha ke iqembu elikhulu kakhulu ukuthi ayiHighlanders Bosso. Ngakho-ke hhayi abantwana bakwamukela, abasekeli be-Highlanders, abathanda i-Highlanders bakwamukela kakhulu. Into enhle wakwadlela i-Highlanders kodwa hhayi kulokuthi aqeqesha iqembu elikhulu kangaka usemncane.
Ukuhamba kwakhe uKhayinde ubona kuzaletha nguquko bani?
Ukuhamba kwakhe uKhayinde kuzaletha inguquko enkulu ngoba kulabanye abadlali abacela ukuthi bathengwe ngalaba abaphathi be-Highlanders bamthengele ama-players. Ungakhangelisisa ke lapha Ntonga uthengele ama-players afika ke 19 kusukela last year ngomnyaka ophele uzofika lo nyaka ayewacelile wathatha ama-players ayethiya e-Highlanders wathi uyawafuna ngokuthi abuye ekhaya abizwa wonke amalawa ama-players abuye abadlali nabo kuthi sebebuyile kanjalo kabadlalisanga. Abantu aningi abalaleli abakwazi ukuthi yindaba ule church yakhe ke esingathi labantu engena khona asale ukuthi abantu bangene enkonzweni kodwa ungathiki abadlali nabo kabangene ngenkani enkonzweni leyo.
Asizweni ke ukuthi sikhulumele sezifa uMnumzana Xolisani Gwesela yena uthini ngalolu daba.
Sifake isicelo lesi kuCAF ukuthi iCAF ikibone la iZimbabwe ngoba ngilethemba ukuthi iZimbabwe lilize elihle kakhulu elingaba elingenza amalungiselelo amahle ukuthi inkezo ye-African Cup of Nations 2017 idlalwe lapha eZimbabwe. Amaphepha ethu siwaKhayiro e-headquarters ye-CAF izolo iphepha elihambulele iphepha elikhulu kakhulu izibhale into eziningi okuhle ngelizwe lethu. Iphepha lakhona liphepha elilohlonzi hhayi ngilethemba ukuthi iphepha lethu lizakompitha lamanye amaphepha amanye amazwe lethemba ukuthi i-CAF layo izabona isicelo sethu isinike lalo ithiwa lokuthi siphumelele ukuthi sihoste inkezo ye-AFCON ka-2017.
Lo uMnumzana Xolisani Gwesela isikhulumeli sezifa. Hayi ke isikhathi savumi ukuba siqhubeke sisonke ke sikhangele ebesikamba phambili. Inhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe ithi inhlolisiso yayo iveze ukuthi abatsha ngabalandaba lokuningi elizweni ngaphandle kokuthi bengathola njani imisebenzi. Ekuqhubekeni kohlelo lokuthi uzulu athenge amandla kagetsi engakawasebenzisi, iningi ebeselijayele ukubhadala ekupheleni kwenyanga liyakhathazeka ngalolu hlelo. Hhayi-ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.